iZimbabwe National Family Planning Council iqale umkhankaso wokuhlola imvukuzane yevele ngomvulo. Ikhangelelwe ukuba izaphetha uhlelo lolu kusasa kobulawayo esibhedlela sempilo kanye laphakathi kwedolobho eLister Clinic. Umkhankaso lo wenziwa kungelanhlawulo. Inhlanganiso le ithi iyahlola kuphela hatshi ukwelapha abantu. Nxa umuntu engatholakala elemvukuzane uphiwa incwadi elempumela yalokhu okumele ayinikeze izibhedlela ezelaphayo kumbe kunhlanganiso eziphathisa uzulu ekwamukeleni isimo sakhe. Umnumzana Mission Kwafa, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe National Family Planning Council, uchasisa ngokujulileyo ngalokhu.
Silomkhankaso omkhulu kimhlaka 11 kusiya ku 15 lapho siyabe sihlola khona lokufundisa ngomkhuhlano wona lowe cancer of the breast kungelambadalo. Kube kanti ngokufanayo sixwayisa cancer of the cervix, the cancer of the prostate. Silezinye inhlelo ezabe sizinikeza mahala, isana press injection, family planning, amaphilisi awesecure anathwa ngomama abamunyisayo, iloop liyabe lukuthola mahala, lemfundiso nje yonke lemibuzo elilayo. Wozanini sizoxwayisana sindawonye.
Ugwafa uthi inhlelo zabo lezi kazibangeli imvukuzane, ngakho ke uzulu kakhululeke azisebenzise.
Siyakwazi ukubana kunzima ukuthi abantu bamukele ukuthi balomkhuhlano nayo. Yikho umkhuhlano umemethe abantu bethatha isikhathi eside bengahlolwanga, abantu kabahlolwe masinya. So thina njengeZimbabwe National Family Planning Council, we do ama examinations, singahlola sesuku refer kuma organizations esebenza lawo abaza kusupporta.
Unkosikazi Ruth Zulu, umhlali wakobulawayo ohlolwe kungelanhlawulo empilo hospital, ujabule kakhulu esizwa ngohlelo lokuhlolwa kungelanhlawulo.
iZimbabwe National Family Planning Council isisize kakhulu, senelisile sonke esingela mali ukuthi siyesizakala sihlolwe.
Isihloko salonyaka sokunanza inyanga ye breast cancer month sithi Buddy Up to Beat Breast Cancer. Kusenjalo ikhansili yakobulawayo namhla yamukele amagabha okulahlela izibi amabhimu. Unkosikazi Sibusiso Chuma obekhulumela iClean Box uthi inkampani yabo igxile kakhulu ngezokuhlanzeka, ngakho ke bakubone kufanele ukuthi bancedisane le City Council.
Sibone kumqoka ukuthi siphathelisane le Bulawayo City Council ukuze sincedisane endabeni zokugcina iBulawayo yethu ihlanzekile.
Umnumzana Mlandu Ncube ongumsekeli kasodolobho uthi abantu kumele bancedisane le council ukwenzela ukuthi bagcine idolobho lihlanzekile.
Sithanda ukubonga abe Clean Box Zimbabwe ngokusipha amabhini okubana silahlele izibi, njalo siyathemba izakhamizi ezizasebenzisa indlela ephakemeyo. Sikhuthaza abaningi bonke abenza imisebenzi njengabe-clean box ukuthi kabasincedise njengedolobho, njalo sikhuthaza izakhamizi zethu ukuthi zithenge ama-product e-clean box.
Inhlanganiso ye-Clean Box isebenza ngezokuhlanzeka njalo isenza imithi yokuhlanza ezindlini kanye lemahofisini. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.